Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 3 ngomabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba elapha ngokuthi EMDC sasikhabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sase sithi vele siyenze i-program leyi ukuthi umntana yibo basakhulayo abantwana vele i-hope yabo ama elections engabuya bengakarejista vele abasothisiwini.
Abasakhulayo bebandla le-MDC basungula uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo.
Lahlekele kakhulu bebandla le-MDC, sikhale kakhulu lemuli yakwesibili, lahlekele kakhulu beyinile imuli yakwesibili, ngoba indoda le hayi ilitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqophile.
Ibandla le-MDC lithi lilahlekelwe kakhulu ngemva kamgcinisihlalo walo eMathebelele North, umnumzana Thembi Nkosi Sibindi. Abasekeli bebandla le-ZANU-PF batshengisela besithi oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere kumele axotshwe kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abasakhulayo bebandla le-MDC sebesungule uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Bebegiya behlabela ingoma eziphezu kwalo mkhankaso webeleka mwana tiyende beletha umntwana sihambe abasakhulayo laba bewuphawula emkhosini owenzelwe emzini wemfakhose eHarare. Okhokhela uhlangothi lwabontanga kwe-MDCT umnumzana Happy Mojidziva ukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kukhetho ngobuningi ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Sapeza kuvota 7 o'clock panovarwa polling station. Ndiri kutaura is publicly because it's our public.
Sesiqedile ukuvota ngo-7 lapho kuvalwa khona ama-polling stations. Lokhu ngikukhuluma mgceke ngoba kuza kuba segcekeni, siyezwana. Wonke oyabe sevotile ubuyela ku-polling station yakhe. Lusuku olulodwa nje empilweni lapho ozinikela khona kuba uzakudla ukudla kwakho kwantambama lapho oyabe uvotele khona, kungoba ufuna ukulondoloza ivoti yakho. Lunye kuphela usuku ngomnyaka ka-2018 lapho ozinikela khona ukuthi ngizolala e-polling station lapho ovotele khona.
Ngasikhathi sinye abasakhulayo laba bakhuthaza abezamabandla okholo lwesiKristu ukuba bafundise abasakhulayo abakiwo ngokuqakatheka kokuphatheka ukhetho luka-2018 kusiya phambili. Umgcini sihlalo wabasakhulayo ku-MDCT eHarare umnumzana Paul Gore uchazisa ngenkuthazo le kwabezinkonzo.
Ndakasada chimwe chinhu kuti kuna machurches hatisi kunyanya kuwana kurudziro yakanyanya. Machurches ndikukumbirawo.
Sengananzelela ukuba luyasilela usekelo kwabokholo lwesiKristu. Ngiyalicela lina abamabandla ezokholo ukuthi likhuthaze abantwabenu bazwisise ukubana ukuphatheka kwezokholo kungasisono.
Beyikhona lenkokheli ye-MDCT okubalisa ummeli wemfakose edale lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa ukuzaxhasa abasakhulayo ekuphawulweni kwalo mkhankaso.
Indaba elapha ngokuthi i-MDC sasikhabona ukuthi abantwana vele yibo i-future of kusasa. Sase sithi vele siyenze i-program leyi ukuthi umntana yibo basakhulayo abantwana vele i-hope yabo ama-elections engabuya bengakarejista vele abasothisiwini.
Bebekhona njalo labazali abagoqela unkosikazi Florence Motsi oyisakhamuzi semzini wemfakose.
Ngithi kuhle kakhulu ngoba siyabachiya endlini thina siyevota khona ngale bona besele. Yes, kungcono ukuthi sihambe lapho. sese vota ndaoni. Sva sva taka zale lokuti nina vota nini hine LMP la yokusasa. China sasa mpeli. Sasa ngamba tina. Bona you are my president yokusasa.
Unkosikazi Motsi ole minyaka engamachumi ayisithupha lane yokuzalwa ukhuthaza abazali ukuba bachiyane lomkhuba wokuchiya abantu ababo emakhaya lapho besiya vota kanye lokuphatheka kwezombusazwe.
Khona bazibona abantu bana bedonswa sibadonsa kathesi ngoba sibona ukuthi okwabadala lokhu yana haya kusakwenzi. Sebethu kubezela ngemuva so sifuna ukuthi sihambe phambili. Manje nxa singahamba namadala wona awa 93 asikhambelani so ukuthi sibafake endawonye so sidonse kanye kanye hayazi siyabasiya ngemuva thina sihamba phambili. Abantu kaye behamba phambili.
Abe-MDC bemukele ngenjabulo lumkhankaso osungulwe ngontanga ngokwabo ngoba kuyibo insika yentuthuko yesizwe njalo ukuphatheka kwabo kukhetho kungokungaletha inguquko kwezombusazwe elizweni. Inkokheli ye-MDCT ithethele lithuba ukwazisa amalunga alo ngezomkhosi wamabandla ezombusazwe akhankasela uguqulwa kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni owenera ozokwenzelwa e-Africa Unity Square ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection kusasa sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka-2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa lilami uNtungameli Nkomo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lilahlekelwe kakhulu ngokufa kukamgcinisihlalo walo esabelweni seMathebeleland North umnumzana Thembi Nkosi Sibindi yena ubhubhe ngomgqibelo. USibindi ubhubhele esibhedlela seWange lapho agijinyiselwe khona ngemva kokubhewuka kwemota ayehamba ngayo duzane le-Crossstate elubhekise eVictoria Falls. Unopala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zalelibandla umnumzana Beniko Bebe uthi balahlekelwe ngumuntu obeyindoda emadodeni njalo uthi bakhala kanye lemuli yakosibindi.
Nxa sokuhambe abantu abanjengosibindi kutsho ukuthi ke hayi sesilahlekelele kakhulu ikakhulu esigabeni seMandebeleni. Siphinde sithi njalo silahlekele kakhulu njengebandla le-MDC. Sikhale kakhulu lemuli yakosibindi, ilahlekele kakhulu ke imuli yakosibindi ngoba indoda le hayi ibitshengisele ukuthi indoda sibili ekade idonsa umsebenzi wesizwe ngendlela eqondileyo.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uSibindi, kuyini eliza kukhumbula kakhulu ngaye?
Esingakukhumbula kakhulu ngithi indoda ekade isibindi njengebizo layo, njalo indoda ekade sinxa isukuma ikhuluma ibingayesabi. Ikhuluma lokho okufanele yokufanele ukukhuluma ngaleso sikhathi. Njalo ube ngalandaba lokuthi ke ungekhuluma lomuntu onjani, bekwazi ukuthi awabeke amazwi akhe abantu bezwe. Nxa kuyukuthi ke kulala kungani kuyakhulunyiswana khona abantu bephakamisa amazwi yena, bekwazi ukuthi alungisile izwi lakhe, akubeke lokho okufanele akubeke, engasabi lutho, engaziki lutho, kodwa abeke inkulumo njengoba injalo. Indoda njalo elesikhathi sokuthi ilalele abanye abantu nxa kukhulunywa. Lalekile ukuthi ke into eyenzakala yenzakala njani, ifake ke imbono yayo andibana esenaleni abanye abantu. Njalo ngathi ke indoda ekade siyibambile siyimathebeleni North Province, ekade uchairman imathebeleni North Province ubeyibambile, kukhanya ukuthi hayi sibe sinethemba elokuthi ke hayi sizabuyela ku-2000 lapho ekade siyathola khona i-100%. Njalo ubekutsho lokho ezimisele ukuthi uzimisele ukusebenza ngamandla wonke ukuthi akwenekise lokho.
Lilolwazi yini lokuthi uzangcwatshwa nini njalo ngaphi?
yebo ngise Victoria Falls izolongikhulumisana ke lezihloko zakhe ke kulokuvunyelana ukuthi uzancwatshwa esilobela emzini wakhe wakwabo isidumbu sizasuka eVictoria Falls sihambe vaya Bulawayo abese siyancwatshwa esilobela ngomgqibelo onalo obuyayo.
Umnumzana Bednigo Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqa kwenhlelo zeMDCT sixoxela ekobulawayo. Abasekeli bebandla leZANU-PF abangena kumakhulu lamhlanje batshengisele besithi bafuna oqoqa inhlelo zaleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere exotshwe ebandleni. Abanye abatshengiseleyo bebethwele ibhokisi lesidumbu belamabhakane alotshwe okuchotoza uKasukuwere. Omunye obechothozwa ngabatshengiselayo laba ngomgcini sihlalo wesigaba seMashonaland Central umnumzana Dixon Mafios obikwa ebalekile ofisini yakhe ekuseni lapho kuqalisa lokhu kutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Well, abantu balelungelo lokucabanga indlela abacabanga ngayo. Kodwa enye into mele sinazolula ihlanganisweni layo ilendlela eyokwenza izinto ngayo. And akumelanga siphambuke kuleyo ndlela sikule sizo okunye okutsha okuza sisethela esikuthi ngesilunga ama-presidents aza warongo futhi. Umuntu wakulelungelo lakhe lapha eZimbabwe njalo even nasemhlanganeni futhi abantu balamalungelo abo agcweleyo. Kodwa kule ndlela ezafakwayo enza ukuthi nxa ungasuthizekanga lokho kumele kuhambe ngendlela leyo. And mina ngokwami I hope ukuthi ngabe silandela khonokho ukuze kusasa singabi lama-problems sesibona lona ezizinto asizihambisanga kuhle.
Khonokho okwenzakalayo kungakutshengisa na ukubana kulobunzima ebandleni njalo kungaphazamisa ekhethweni.
Well, mina into engiyibonayo sibisile kulona ebandleni lethu phakathi laba bakhona abanye asebengenile phakathi bengenela isinqumo esisodwa kuphela esokuzobhidliza umhlangano bephakathi ngoba sekubonakele ubana umhlangano wethu awubhidlizeki ungaphandle. So ngiloku kukhona sibili ukuthi hayi sesila abantu esihamba labo kodwa singahambisani labo emcabangweni bona bevele beleinjongo zabo ezokubuya uzobhidliza umhlangano wethu. And ngiyakhuleka ukuthi ngabe abadala singahlala phansi masinyane sifake amakhanda ndawonye sikhiphe imithakabuloze engene emzini wethu ukwenzela ubana nxa ukhetho lubuya lubuye lusithole simile siqinile sibambene ngoba nxa kungela kubambana kulampumelela phakathi i-this power nakungusadingakala sokuthi sibambane sibe nyandanye andubana sizikhangela-ke okwamavoti.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye umongameli Robert Mugabe usole ukutshengisela kwabasekeli bebandla leZANU-PF namuhla esithi akusizi ngalutho. Umgabe obesamukela izipho aziphiwe ngamalunga edalele parlamente ezivalisa inqola yokuhambisa i-wheelchair lewatshi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Kungakumangalisa lokho nxa ukungakulandeli okwenzakala kuZANU-PF kusukela kukhongress yabo eyedlulayo ikhongress okwathatha khona kwathiwa amandla wonke esephiwa umuntu oyedwa umuntu lowo kungumongameli engikhokheli webandla makhe. iZANU-PF kathesi iphethwe umkhuhlane owodwa, umkhuhlane okuthiwa yi-succession. Badinga indlela, baphenda indlela ngokuthi ngubani ozathatha intambo zobukhokheli bezanu-PF kusuka kuRobert Mugabe. Konke lokhu okwenzakalayo konke lokhu kungakumangalisi ukubani njengendlela yesiqhuphequphe sokudinga sokuncintisana sokugwenyana sokuhlukulana ukwenzela ukuthi omunye abe yiye ozaphuma enguye osemqoba ekuthini athathe isicoco sokuba umkhokheli wezane i-PF. Akula eyenzakalayo ngaphandle bakhona lokho. Isikhathi sokuthi kutshintshwe umkhokheli wezane i-PF.
Lava abatshengiselayo babikwa besithi kuxotshwe uKasukwere, umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ubona ungani nxa bengaxotshwa laba alisoze lisala lixega ibandla leZANU-PF?
Angithi wenza ukhanyela usithi ngabe maxotshwa laba ulibale ukuthi kumele ubuye lemvakalwane unalezeleli ukuthi bona labo ukuthatha mhlala baxotshwe kuzolo laba ukuthiwa yibo abathina kuxotshwe umjuli wasala kukuzana-ke ukuthi manje umjuli ngaxotshwa izani ithethi ngasala inxa igandaka baphinda futhi kwathiwa yibo bendimanyalo ekuthiwa i-G40 akade kusithi kakuxotshwe uChris Mtswangwa akuxotshwe lawona la ama-emabhuteleni akade la uChris Mtswangwa ezihlalele ezikhundleni ukwenzela ukuthi bona bathole ithuba mhlawumbe elokuthi bakhankasele ithuba lokuthi baloba abathatha ubukhokheli upresident Mkabe. Namhla sokutshintshile.
Umnumzana Nhlanhla Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke. Ngakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi
umphathintambo obona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation, umnumzana Phelekezela Mphoko, uthi abantu abangelancwadi zokuzalwa ngesizathu sombhuqazo wegugurawundi bazaqala ukuziphiwa kuliviki ngohulumende. Umphoko utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi uhulumende uza kupha njalo ama-death certificates labo abafelwa izihlobo kulumbhuqazwe. Wengeze wathi uhulumende uzaqala njalo ukuhlela kuhle amangcwaba ajikelwa khona abantu abanengi lebutho le-5th Brigade. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngomunye wabaphathintambo be-National Peace and Reconciliation, umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Asithi bafuna ukukwenza ngeqiniso lonke. Ngakukenziwa lutho olutshengisa ukuthi abantu bakithi bangakhululeka ukuthi bakhulume ngesiga lesi abasibonayo. Ngokwazi kwethu abantu bakithi bavele bethulile, bahlulukelwe and bazondile ngento eyenziwa yiZANU-PF. Umphoko yimemba yeZANU-PF. Into le yenziwa yiZANU-PF. Ukuthi umphoko uthi kuthatha ngapho ukuthi athathe icala elingaka alifake ezandleni zakhe ukuthi yena ngiyoza kunika ama-death certificate. Ekhokhela lolu hlelo lungaqondananga naye uhlelo oluqondana ne-commission ye-National Peace and Reconciliation. Into yakuqala esingambuza yona ikuthi ubufakazi nxa beza kunika incwadi lezo ababufunayo ubufakazi bani, ngoba abantu laba izihlobo zethu ezabulawa egugurawundi elesiye zacathayo esingazaziyo ukuthi zinga akuzange kube lama-death certificate. Eyiyona nto emqoka lapho ukuthi nxa usuyanika umuntu incwadi etshengisa ukuthi nguye nalowo wazalwa nguzibanibani, kumele ukuthi xa engumntanakhe ahambe ephethe into kayise kumbe kanina atsho ukuthi mina ubaba wami wabulawa yigugurawundi. Nxa umphoko engasoze aphinza linto ukuthi ama-death certificate bafuna ukuthi bawaphe njengokubana kwenzakala ukuthi abantu babulawa ngabantu bezanu abegugurawundi, kubhalwe encwadini leyo bengakaniki lezi ncwadi zokuthi umuntu ungumntwana womuntu obulawayo, kungazakali ukuthi wabulawa kuyini. Ngoba akukho emthethweni into abafuna ukuyenza kathesi ukuthi baphonge uyanika umuntu incwadi kungalabo ufakazi bokuthi umuntu lo uzalwa ngulowo muntu owafayo. And ngiyaphinda ukuthi into ekathi qhakathile lapho ukuthi batsho ukuthi abantu laba bazanikwa ama-death certificate yini, okuzabhalwa kuma-death certificate lawo okuyimbangela yokufa komuntu yikuphi.
Ungasuthiseka alubana luhanjiswe njani lolu hlelo?
Okokuqala, Ngingasifiseka nqabe ukuthi kakula umuntu wezana kulolu hlelo ngoba akwenzakala ukuthi umuntu owadala lutho abe nguye ophambili ekuzamela ukuthi lulungise. Into yokuqala, that is why sasisuggest ukuthi kube le-commission e-independent. Into engasifisa ukuthi i-commission e-independent hayi i-commission ekhokhelwa ngabantu abafana lo Mphoko ngoba kathesi njengominister usezifaka enguye umuntu ophambili ku-commission kayikasebenzi kathesi kayila muntu. Umuntu owayekhethiwe uSiro Ntebele obhubhayo. Kakula umuntu osekukhundleni lesandla. Ukuthatha advantage kungaka appointa umuntu oqinisekileyo. Mina ngasuthi sifika aluba kulomuntu owakhethwa ukuthi akhokhele i-commission le. Njalo ekhethwa ngendlela ekhanyayo lokho esingathi sina transparent way of appointment.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngohlelo lokukhumisana umlotha olwe National Peace and Reconciliation. Live Talk namhla sixoxa ngokutshengisela kwabalandeli bezanu PF abathi kumele umnumzana Xavier Kasukwere axotshwe kuleli bandla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha kwele-Ethiopia aphathisa ekulwisaneni labalwa becatsha besi-Muslim abedlulisa amalawulo kwele-Somalia abe-Al-Shabaab abikwaye sesuke esigabeni se-Somali ese-Galgudud. Okwenze abe-Shabaab laba bahluthuna indawo ye-Elbe namhlanje. Umkhokeli webandla lezombusazwe elama-conservatives obeyinhloko kahulumende kwele-Serbia usenqobe kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesilinganiso esikhulu ohle wathembisa ukuqinisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga kanye le-Russia. Kwezempilakahle namhlanje sikhangela isinqumo somthethwandaba we-Western Cape High Court kwele-South Africa osuphe imvumo yokuthi abantu abadala balime kanye lokusebenzisa imbanje emizini yabo. Sokulokwesabela ukuthi lo mkhuba ungahle ungene kuzinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele-South Africa. Kanti ke abanye bathi sihle lesi sinqumo ngoba imbanje ziyelapha. Kuvika uBenedict Nhlapo ekwele-South Africa.
Ngokusho kwesinqumo esethulwe umthethwandaba we-Western Cape High Court, izakhamizi sesilelungelo eligcweleyo lokulima ukugcina lokusebenzisa imbanje emizini yazo. Lesi sinqumo silandela indaba eziningi ezingene emthethwandaba kwele-South Africa. Zilethwa yilabo abafuna kuvunyelwe ukusetshenziswa ngokusemthethweni kwembanje. Iningi labo yilabo abokholo lwesi-Rastafarian kanye lalabo abathi imbanje zilusizo kakhulu emkhuhlaneni efana lwemvukuzane lesithuthwane. Umthethwandaba uthi kwalela abantu kusebenzisa imbanje bezihlalele emizini yabo yokwephula ilungelo labo lokwenza abakufunayo sitha kungahlukumezi abanye abantu. Loba kunjalo kutholakala ulazo imbanje ezitaladeni loba uzibhema kulokhu kulicala. Lesi sinqumo sesamukele izandla zombili labo abebevele befuna imvume yokusebenzisa imbanje ukwelapha. Amazwe anjengeMelika asevumela kusetshenziswa kwembanje ukwelapha imikhuhlane egoqela imvukuzane. Kwele-South Africa baningi abebelwela ukuvunyelwa ukuthi bayisebenzise ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Kukoqela namalunga edale lephalamende. Isiphathamandla sebandla leDaha Party kwele-South Africa, umnumzana Jeremy Acton, uthi batshaya umpululu ngalesi sinqumo.
We actually now can go home and plant our seed, and if the crops arrive tomorrow, our defense of private...
Singahamba manje ezinzini zethu siyelima imbanje zethu. Na amapolisa engafika efuna ukusibopha, sesilelungelo lokuzivikela ngitsho lasemthethwandaba. Imbanje zisipha impilo nempilakahle.
Omunye wabebelwela kusetshenziswa kwembanje lezi ngokusemthethweni, unkosikazi Michael Clark, uthi vele bekukwephulwa kwelungelo labo ubalelwa ukusebenzisa imbanje.
Nobody has ever died from cannabis anywhere in the world. No death certificate has ever been signed with the...
Ayikho umuntu osowake wabulawa zimbanje emhlabeni jikelele. Ayikho incwadi yomufi eseyake yabhalwa ukuthi lo ubulewe zimbanje. Kulilungelo lami ukufaka emzimbeni wami yiloba yini engiyifunayo.
Ngakwelinye icele esizalwane seZimbabwe unkosazana Ntando weNkosi Moyo uthi sebesesabela ukuthi iningi labantwana beZimbabwe abakhulela kule South Africa bazakhula bezithola lula lezimbanje bese besebenzisa ngendlela ezingalunganga.
Indaba yokuthi South Africa ivumele imbanje izoba lomthelela omubi kumaZimbabwe akuleli lizwe ngoba labo bazoyithatha bayidophe bazihlanyele lapha baphinde bafuna ukuzidlulisa eboda bayezihlanyele ekhaya bethembe khona ukuthi asuke baboshwe lapha.
Kuthi kuyenzeka futhi kube lula ukuthi zigcine sezingena eZimbabwe lula njengoba zizabe sezicwele kwele South Africa okungenza labangaguliyo abafuna nje ukuzibhema bazithole lula.
Lento le ilomthelela omubi. Abantu basekhaya nabo basebezofunda imikhuba engayisiyo ba kula muntu ozobe njani ngoba vele imbanje bayasebezilima nabo sebelazi emajaradini nabo. So ukuzithwala bazisekhaya ngoba kula muntu ozobasesha bazophuma lazo vele.
Nakwelinye icele udokotela Johan Klassen uthi lo manje bekhona abakholelwa ukuthi imbanje zingumuthi kuningi okwenza zingalungeli umzimba.
From a medical point of view, it is extremely harmful. It's a psychoactive drug.
Kwezempilakahle imbanje ziyingozi, kanti ke ucwaningo lutshengisa ukuthi zibangela umkhuhlane wengqondo owenza umuntu acine engasazi ukuthi yini enelisa ukuyenza lalokho engenelisi ukukwenza.
Abezempilakahle bona abavumelani ngokuthi imbanje lezo ziyayelapha yini imvukuzane kumbe hathi, kodwa ke abale mvukuzane kumbe ezithuthwane bona bathi ilusizo kakhulu. Ngakho amazwe onke kufanele avumele ukusetshenziswa kwayo ngabalale imkhuhlane. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqale kuhle kakhulu kwimidlalo yalo yePremier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Leli nani lingaphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lelanyakenye lapho kwahlohlwa khona amagoli angamashumi amabili lambili 22 ngeviki lakuqala lemidlalo ye-PSL. Ngeviki lakuqala nyakenye akula midlalo ephele kungahlohlwananga, kodwa lo nyaka imidlalo emine iphele zingujikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Nyakenye kule qembu elilodwa elinqobe ngemva kokuhlohla kanye kusithi amanye ayehlohla kabili loba kathathu, njalo akula qembu elahlohla ukwedlula kathathu. Lo nyaka-ke kube la maqembu amathathu anqobe nge-1 kanye njalo lawa ngabalisa LZPC Karibhalu na elitshayele Homine ngomgqibelo, elengezi Platinum elitshayele Black Rhinos ngomgqibelo njalo, kanye lele FC Platinum elinqobele Dynamos ngesonto. Abe mabili kuphela amaqembu anqobe ngemiklomelo emibili kusiya phezulu, njalo lawa ngabalisa ele Highlanders lona elitshayele Bulawayo City nge-2-0 ngesonto, kanye lele Chicken Inn elibhaxabule leBantu Rovers nge-5 kanye ngomgqibelo. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leqembu leHighlanders umqeqeshi weBulawayo City uMandla Mpofu uthe akulahlwambeleko ngokufelwa, njalo bakhangelele ukudlala kuhle kwimidlalo yabo elandelayo.
Ngibona sidlale kuhle kunganani nje siwasithenda amapolisa esiwafuna, sidlale kuhle njengeteam but siyaphambili, ngibona sizalungisisa but nje hayi abafana bangibhelile badlala, ngibona ngathi bonke bayezekuhle kweli phutha nje asatholanga amaphoyisa futhi but sizalungisisa sihlangeteam.
Iqembu leChicken Inn lelihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngoba lihlohle kahlanu, ukuthi ngemva kwalo kule qembu leHighlanders lona elihlohle kabili. Endaweni yesithathu kula maqembu amathathu alingene ngemiklomelo langamagoli, njalo la ngabalisa elenkezi Platinum Stars ele FC Platinum kanye lele ZPC Kariba. Kusukela kundawo yesithupha kusiya kundawo yeshumi lantathu kuhlezi amaqembu alomklomelo owodwa ngemva kokuba ngutshikilobhanqa emidlalweni abephatheke kiyo. Lawa maqembu ngabalisa ele Capes United, ele Shapani Mine, ele Chapungu, ele Triangle, ele Harare City, ele Yada, ele Cholocholo kanye lele Wange. amaqembu angakatholi ngisho lodwa umhlomelo ngabalisayele Black Rhinos, ele Dynamos kanye lele How Mine, wona ahlohle kanye kuthi elisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo CT elihlohlwe kabili. Iqembu elijeke amanye engalaneni ngelebantu Rovers lona elihlohlwe kahlanu.
Siyabonga jahalezani solivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.